uZulu wakobulawayo uveze ukudana lokungathembi uhulumende ngemizamo yokuthi athwale isikwelede sekhampani yeZisco Steel eyavalwa okusemthethweni ngomnyaka ka-2016 ngenxa yokwehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi okwadala izikwelede kanye lokwehluleka ukubhadala izisebenzi. Isikwelede seZisco siyizigidi phose ezingamakhulu amahlanu amadola, i-$495 million. Isakhamuzi sakobulawayo esisakhulayo ebesikulomhlangano umnumzana Mbekezeli Hlabano sithe kungakathathwa isikwelede ngohulumende kumele kuqale kuhlolisiswe ukuthi okwabangela isikwelede leso kuyini, njalo kubotshwe labo ababangela ukufa kwamakampani ethi ngesikhathi ibhanga elikhulu leZimbabwe lidala izikwelede uZulu wacina ebhadalisa izikwelede kwazovela ukuthi abantu abatshontshayo ngobani.
Kwakulinyoka kuthiwa yi-RPZ Debt Assumption Bill, whereby abantu babegcwele lenhlanyelo lamathekitha, kodwa kwagcina kuzothiwa abantu bazana, abantu abangaholi lutho babhadale i-tax eningi ukubana kuthike i-debt liyana. Nango ngalezo uhulumende sebuyelwa kweZisco Steel isiyibhadale kuze kube nini, sibhadalana lezikwereti ezingacubungiswanga, ezinga-investigatwanga, esingakwaziyo ukuthi zizaphelela ngazo.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Phumlani Moyo uthi kavumelani lokuthi uhulumende athathe isikwelede ethi umumo welizwe awuvumi, ngoba imali leyo kumele isebenze ukubhadala odokotela abakhalale umsebenzi.
What about izinto ezafitha abantu phansi? Khathesi ama-doctors aku-strike, but lapha sikhuluma ngokuthi sokumele sibe ne-debt sokumele siyibhadale ebhadalwa ngabantu ngabahlali beZimbabwe. Why bona njengama-members of parliament bengaphumile enye indlela yokuthi babhadale?
Unkosikazi Florence Ndlovu uthe ufisa ukuthi kulandelwe isisekelo sombuso, njalo kuhlolisiswe ukuthi isikwelede sadalwa yini, njalo labo abaficwa benamacala bajeziswe ethi sebediniwe njengoZulu ukuhlala bebhadala izikwelede.
Ilandele izixwayiso zika-Section 300 ye-Constitution, njalo mabekhangelela laphana ukuthi kwahamba ngemisela nababawonayo
Umnumzana Paul Ngwenya uthe ibhili le efaka umthwalo wesikwelede kuZulu yenza impilo ibe nzima kuZulu, ethi kunzima ukwamukela lokho ngoba uhulumende wayebukele konke lokhu kusenzakala.
Kuyinto enzima ebantwini elukhuni kakhulu, ngenzeka ukuthi uhulumende zonke le zinto zisenzakala ebekhona ekhangela ukuthi into lezimele zisetshenziswe ngayiphi indlela, kodwa wayekela yena kwaze kwafika isigaba enjengasoneso okwenza ukuthi izisebenzi eziningi ezeZisco Steel zibe ngaphandle komsebenzi.
Ilunga ledale lephalamende elihlala kuli komithi umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthe sebebhode endaweni ezehlukeneyo bekhulumisa naloZulu, njalo kusobala ukuthi abantu sebediniwe ngokuthwala izikwelede ezadalwa ngabantu abalutshwana.
Umbono yabantu ephumayo itshiyatshiyene, kodwa engakutsho kakhulu okuphume sobala ebantwini ngokuthi abantu sebediniwe yikuba yibo ababe belokhu bethwala izikwelede zemali ezidliwe ngabalutshwana.
Umhlangano lo ububizwe yiphalamende, njalo ubukhokhelwa ngamalunga edale lephalamende ahlala kukomithi ebona ngezemali. Umthetho lo ozavumela ukuthi uhulumende athathe isikwelede wenziwe ngoZibandlela lonyaka, kodwa awukadluli edale lephalamende. Ikhampani yeZisco Steel yayilezisebenzi ezingaphezu kwenkulungwane ezinhlanu. Amakhampani amaningi kobulawayo kanye lelizweni lonke jikelele ayesebenzelana lekhampani yeZisco Steel lawo avalwa, amanye aphungula izisebenzi kuthi amanye asethwele nzima ukuthi athole insimbi lokunye ezazi ukuthola eZisco. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.